olamukela emoyeni ngenkulu injabulo ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Very true, I received it last night at 9:31 p.m.
Yeah, kuliqiniso ukuthi sengimisiwe umsebenzi. Ngithole incwadi evela kumongameli Mgabe izolo ntambama ngabo 9:30. Incwadi leyo kade isithi kumele ngichiye umsebenzi njengalokho okulotshwe kusisekelo sombuso welizwe.
Unkosikazi Joyce Mujuru uthi uxotshwe umsebenzi ngumgabe izolo esetheswa icala lokungaqhubi kuhle umsebenzi.
Umongameli Mgabe kaxotshanga umsebenzi umsekeli wakhe kuphela kodwa labaphathi ntambo ababikwa besekela icele lakhe bebekwamlandu wokufuna ukumthathela intambo zombuso ngendlela ezingayisizo kanye lokungaqhubi umsebenzi ngemfanelo.
Namhlabe kulilanga lokunanza ukulwisana lokungethembeki, inhlanganiso ezinengezizimeleyo zisithi uhulumende weZimbabwe kumele alwisane le-corruption.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Robert Mugabe usexotshe umsekeli wakhe unkosikazi Joyce Mujuru umsebenzi emethesa icala lokuthi wayengenzi umsebenzi ngemfanelo. Wetheswa amacala okuthi babezama ukukhipha umgabe esikhundleni lokunye okuthiyeneyo becatshangelwa ukuthi bebencedisana layo unkosikazi Mujuru. Unkosikazi Mujuru yena utshele iStudio 7 ukuthi umgabe umthumele incwadi emtshela ukuthi kumele achiye umsebenzi. Uthi okwakhe konke sokukhanya sokuphelile kuhulumende loba engasoze achiye ibandla lezanu PF. Lokhu kubuya ngesikhathi ekhitshwe kudale le-Central Committee libandla lakhe. Ebelimethesa icala lokuthi ubelwisana lomgabe engenzi kuhle umsebenzi njalo edinga imali ngendlela ezingekho emthethweni. Umgabe lamhla wethule umbiko othi usemxotshile umsekeli wakhe lezinye iziphathamandla zikahulumente. Umjuru utheka uyamangalisa obekumunyethwe incwadi ebhalwe ngumongameli.
Very true, I received it last night at 9:31 p.m.
Yeah, kuliqiniso ukuthi sengimisiwe umsebenzi. Ngithole incwadi evela kumongameli Mgabe izolo ntambama ngabo 9:30. Incwadi leyo kade isithi kumele ngichiye umsebenzi njengalokho okulotshwe kusisekelo sombuso welizwe. Umgabe usebenzise u-section 1061b wesisekelo sombuso welizwe ikwenza lokhu. Ngizamile ukudinga lokhu kusisekelo lesi kodwa kangizange ngikuthole. Kule section 1 kuphela. Ngicabanga ukuthi kumbe kade ezama ukusebenzisa isiqanyana sesika section 2b kusisekelo sombuso welizwe. Angikwazi ukuthi ngiyenzeni.
Umjuru uthi kasoze aphikise lokhu okwethulwe ngumgabe.
He was saying you were doing things that were not supposed to be done by yourself.
Uthi yena bengisenza ukade kungamelanga ukuthi ngikwenze okungahambelani lehofisi yeziphathamandla zikahulumende njengalokho okusisekelo sombuso welizwe. Uthethe lokho okulotshwe kusisekelo lesi okuthi akumelanga isiphathamandla sikahulumende senze okungahambelani lalokho okufunwa nguhulumende kumbe ukuncintisana lokwenziwa nguhulumende. Lezi izinto engizimisele ukuzikhuluma lekomiti yebunjelwe ukukhangela udaba lolu ebandla leZANU-PF. Ngizimisele njalo ukukhuluma engiyikho mina.
Asizweni njalo unkosikazi Mujuru eqhubekela phambili echasisa okwenzakeleyo.
My background, I'm a trained person. When you receive an order,
mina ngiyumuntu owalwa impi enkululeko, ngilisotsha. Ngakho ke nxa ungathola ukutshelwa ngumuntu osesikhundleni esiphezulu kulesakho, kumele ulalele. Nxa ufuna ukuthi uzwisise ngokutshelwa ngolaleso sikhundla, kulendlela eyenziwa ngayo lokho. Ngiloba lapho okumele ngitshengise khona ukuthi ngiyitholile incwadi leyo. Lamhla ekuseni ngibhalele umongameli Robert Mugabe ngigcizelela kulokho. Ngimbonga kakhulu ngalokho angenzele khona empilweni. Yiyo phela indlela esafundiswa ngayo kuvuyo lebutho lezandla. Iyo njalo indlela esafundiswa ngayo futhi kubandla lethu leZANU-PF.
Lokho ngokwakuqala elizweni leZimbabwe ukuthi umgabe axotshe umsekeli wakhe.